Entonces, sí, bueno, la paz es política, sí, Amelia. Y Gucci más, u Columa, y entonces en niño, es una cuando sí, hubo una galutis, velan, hacían, velan, ifika layo kuma 10 billion wayesithi ama 10 billion but amanye ama-assessor athi ule 3 billion kathesi ngibona abantu bakhe abaningi or abangani bakhe sebephongukuhambiswe ejele ngendaba zona lezi ezoqamba amanga so kathesi sizabona ngoba bathi bona anti ule bond leyana owayibhadalayo last week e-91 million eka mama lwano EG Caro and then kathesi sebefuna ukuthi abhadale 464 million ecela laye ibondi kumabhenki abantu bamncedise or kasoze acuphe lapha angena khona but sibone ukuthi konke lokhu ngamanga ngoba sabona izimali zonke owazifundraiser zona for the general election laphana i-250 million after 2016 laphana yahamba yasetshenziswa ukuthi ilungise indizamtshina yakhe ngoba yona layo yayingasasebenzi
kodwa nxa sikhangele lona icala aletheswayo elokuthi wayeqamba amanga ukuthi izakhiwo zakhe ziyimalini njalo lokuthi ule mali enganani ubona kubangelwa yini lokho
so yeah ukuthi ufuna ukuthi abantu bemncedisi ngokukhankasa ngemali asikwazi lathi ngoba siyakwazi ukuthi uTrump umnumzana Trump hayi ukhuluma izinto eziningi ezingekho and kathesi sesibona ukuthi hayi umthetho ongathiwa simhlasile ukuthi bangamnceda abantu abaningi asiyabona ukuthi layo lama-support amaningi but they have been overstripped uke kudonetha lokho and siyakwazi ukuthi imithetho yala ayivumi ukuthi uthathe izimali ze-campaign usa akho ukuthi abantu baze belokhe bemvotela na hayi into yakhona angathiwa ayikachisi ngoba siyakwazi ukuthi kathesi ikuqalisa kwama-campaign gakaqalise officially ngoba ngama-presumptive nominee so after June laphana sokuchaywa ama-congress e-Democratic Party le-Republican Party hayi kuyabe sokuhanjwa yikho sizabona khona iqiniso lonke and sizabona ukuthi abantu babelokhu bemsekela yini ngokukhuluma amanga okukhona.